go VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 31 kuMpalakazi 2018. Ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele kade kanje bekhalele kuze ku 2019 eqalisa babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yekuhulumeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kwakhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe. Njengoba ukhetho solwadlula
angikwazi ukuthi bafuna siphile njani khona lapha e-town ikho lapha esuza khona imali elokuchina kulala imali angikwazi ukuthi bafuna siphile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha
uqhamuke incwaba ngcoza edolobheni leHarare lamhla lapho amapolisa kamunicipala ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokubelethisa kwabomama abazithweleyo oluvelele ubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza ukuthi uZulu kumele amanyane akhangele okokulungisisa umnotho welizwe njengoba ukhetho solwadlula. Embikweni wakhe wokuhlangabeza umnyaka omutsha uMnangagwa yena okukhefu uthi kulezibonelo ezikhomba ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka ngomnyaka ozayo. Uthi njalo umnyaka lo esiwugqibayo ubunzima kakhulu kodwa ngokubekezela kwabantu ilizwe lenelisile ukuqhubeka lisenza imizamo etshiyeneyo yokuthuthukisa ilizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe, uMnumzana Mithuseli Moyo.
Ye abantu bawuzwile umbiko, bazwile izithembiso. Izethembise kakhulu sekumele kade kanje bekhalele kuze ku 2019 eqalisa babone ukuthi kuzohamba kuhle. Ngabe kuhamba kuhle yekuhulumende yezwa kuthiwa imali ke ekuthathwa yi-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bekucabangela bekubhajethi. Kodwa ngaphandle kokuthi kulungiswe into zelo ezikhona ezihluphayo ukuswelakala kwemali, into yamabhondi, into yokuswelakala kwezinto ezitolo, kuzamele acheche enze masinya sibili aphakamise inyawo upresident kwenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo.
Ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani?
Ye kunzima ukuthi umtethi ye kumbe hhayi kodwa ngosokwenzakele abantu bani sebelahlekelwa lithemba. Kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangathi ukhona okunye abangakuqamba kona kodwa ayikhangelani mbonile lamuhla sebesenelisa ukuqhatha amatisha sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende ukuthi ukuthi into ziyanikilika phezulu khona ngale kodwa kumele phela kukhanye kuvuleka imisebenzi kuvuleka amathuba kuvule wonke. Kunzima ukuthemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba.
Kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini azayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto?
Bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency. Kodwa ungakunanzelela mina ngokubona kwami kubona yikuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye. Njenga umgaba esesekhona ungakunanzelela amafutha ade siba khona. Futhi wayokunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi livele isenela lokhu ingeneli lokhu. Laba asebekhona bale ngqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali singenamafutha sihambe kuphela ngezimoto hhayi.
Lo umnumzana Mithuseli Moyo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni Lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Ukuqhamuka ingxabangxoza edolobheni laseHarare lamhlanje lapho amapholisa kamunicipal ebambisana lawe ZRP adibane labaphila ngokuthengisa asebegcwele yonke indawo kuleli dolobho kulandela ukususwa kwabo kunyanga ezithile ezedluleyo lapho kuze kuqhamuke umkhuhlane wesifudo secholera. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Sekujayelekile ukubona amapholisa ehlasela labo abaphila ngokuthengisa abasebenzela enzikini yedolobho okungekho emthethweni, kodwa namhlanje babonakale beliswana lamapolisa okubangela ukuxokozela okuthile emkambo eCopacabana. Loba ikhansilike yasungula indawo zokuthengisela kunyanga ezedluleyo emaphethelweni edolobheni leHarare, ikhansili ibikwa ingasavumeli ukuthi lezo ndawo zithengiselwe osokwenza abathengisayo babuyele edolobheni. Unkosikazi Dorothy Masuku ongomunye wabaphila ngokuthengisa uthi akasoze ayethengisa phandle kwedolobho ngoba indawo zakhona zingelabantu.
Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani khona lapha etown, ikho lapha esuza khona imali elokitshini akulala mali. Angikwazi ukuthi bafuna siphile njani manje town lapha asuki ngoba imali yonke ikhona lapha.
Unkosikazi Nyoni olahlekelwe impahla eningi ngemva kwengxabangxoza yanamhlanje uthe ukuthengisa akusikufuna kwakhe, kodwa akula enye indlela yokuziphilisa angayenza ngoba akula msebenzi elizweni. Kunje uthi akasela themba lokuthola umsebenzi awufundela ekolishini yeyunivesithi, ngakho usephila ngokuthengisa edolobheni ukuze enelise ukondla abantu abakhe.
Amapholisa lokhu abakwenzeka kwi-Stranger Street Team, sina sidinga imali zabantwana eze-school fees for next year kuze sithole imisebenzi e-right, beze bevula ama-industry, beze thina silama-degrees lama-CV, but siyaswela umsebenzi eZimbabwe.
Kodwa ezinye izakhamizi zeHarare zikhanya zisekela okwenziwa ngamapholisa, zisithi abathengisayo kumele bahloniphe imithetho yekhansili ngoba lobu buhlongandlele bugcina busenza ukuhlaselana kwabo namapholisa kube ingozi kuZulu oyabe ezihambela edolobheni njalo kudala ingcekeza ndawana yonke. Umnumzana Themba Magagula isakhamuzi seHarare uthe kufanele kube lokukhulumisana phakathi kwabamele abathengisayo nabekhansili ukuze kube lokuthula edolobheni ngoba isehlakalo esinjengesanamhlanje siyingozi kuZulu.
Hhayi, vele iyabona indaba yamapholisa le lamavenda vele yahlupha ngoba kathesi seze singasakwanisi lokuhamba etown thina abanye singena indawo endabeni yangibona but sokunzimisana kathesi begijimisana etown phela abathanda bechala lama-civilian angakwazi lutho. Ordinary people abangakwazi lutho. So vele i-lasting solution ukuthi vele bebadingela indawo yabo yokuyathengisela amavende esuke etown. Bebadingela indawo yabo behambe beyithengisela khona ngayo kulokuthi bebegcwele itown yonke le.
Umnumzana Mongameli Moyo uthe ikhansili lemthetho ebona ngokulondoloza ukuhlanzeka edolobheni okufanele ilandelwe, kodwa leyo mthetho yephulwa ngabezombusazwe ngesikhathi bekhankasela ukhetho. Uqhubeke ethi kwesinye isikhathi ibandla le-ZANU-PF lalinika abasekeli balo indawo zokuthengisela edolobheni lingavumelananga nekhansili eyiyo elomlando wokwabela lezo ndawo. Umfokamoyo uthe lokhu kwenza wonke umuntu ayethengisa endaweni eziphandle kwedolobho abuye azothengisela edolobheni.
Akathesi abantu bagijimisana etawuni isiphithiphithi nje, kodwa singakhayela ukuthi ngubani owaqalisa ngalo lolu dubo. Siyabona ukuthi kwalaba abazombusazwe nxa bekhankasela ukhetho bakwanisa utshela abantu yonke into abafuna ukuthi bayizwe, betshela abantu ukuthi bebuye bazothengisela esitaladeni ngoba kula muntu ongasuka endlini yakhe sibili ezothi nizothengisela esitaladeni. Kodwa into eyaqasa ukuvunyelwa yilaba abepolitics ikakhulu singakhayela iZANU-PF ngamalanga kusala bo Grace Mgabe wayekhuluma sibili ethi amapholisa akayekele abantu bezithengisele. So lolu dubo yilo solusikhathaza namhlanje. Into leyi kumele iqale ukuhlubungulwa phezulu khona ngale kuzembusazwe bese kuyehla phansi ngoba kungasilokhu siyabona kupheli ngoba laba abantu ababezothengisa etown laba abanye bangikhona batshelwa yibo laba abapolitics ukuthi hambani kuyelanini khona ngale.
Izehlakalo zokulwisana kwamapholisa labathengisayo ziqhubeka zisizakala eHarare okwenza iningi labazama ukuziphilisa ngokuthengisa balahlekelwe impahla eningi. Inhlanganiso ezimele abaphila ngokuthengisa ezifana labo-National Vendors Union of Zimbabwe ziqhubeka zikhankasela amalungelo abo, zifuna ikhansili isungule indawo ezihlanzekileyo njalo ezizentengo ephansi ukuthi amalunga azo enelise ukusebenza ekhululekile. Ngasenelisa ngokukhuluma lesikhulumeli samapholisa unkosikazi Thierry Charamba ngoba ucingo lwakhe belusala kungena. Ucingo lwesikhulumeli sekansili umnumzana Michael Chidembe lalo lwehlule. Ngimele isithuthu 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Imizi egcina intandane kanye lezinye inhlanganiso eziphathisa abaswelayo banikezwe izipho ezigoqela ukudla, impahla lokunye okuhlukeneyo iCouncil yakoBulawayo phansi kohlelo lukaMeya wakoBulawayo olwe Christmas Cheer Fund. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu leKhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamachumi amane zamadola, i-37,600, zisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolu sizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi oyenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besi distributor impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakhampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa the underprivileged esigabeni sonke sakoBulawayo. Nathi launch sathola sasile target ye 50,000 US dollars. Ndingathi le mali lempahla esakutholayo kwakuwethi 33,000, kodwa sigcine sifika ku 37,000. Ingathi impahla ama bridges la konke impahla le mali esithe sakuthola iko esi kutistubhuthe namhlanje. So singathi kube lokusilela kancane, kodwa ngibona ngani senze kangcono kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangelela ukuthi njengoba singakavali, azivalanga ama-donations kaqhubeke ukuya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home, unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola i-donation le evela kubaba wethu uMeya. Yenti donation day izasisiza kakhulu ekugcineni bokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sigcina abantu abadala abalama 65 years and above, usually bayagula, abanye ama-severe stroke, abanye ma-diabetes nama-senile dementia. And then usizo lolo sebe siluthole njengakhona phala esincedisa kakhulu isikhathi, i-special khathi esisile problem yena le ukuthi izitolo izinto ziyadura, abadala babefuna ukudla almost all the times. And then lokho lesukutholayo kwasinceda. And then kwesi sikhathi siyasithole nje from ema-churches olunye uncedo nje babebuye besinika. Mina ngiyabe ngunensi 8 kwakhona sigcina abantu.
Ikhisimusi yalo nyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, ithi izaqhuba imihlangano lezisebenzi kunsukwana ezilandelayo eyokulungiselela ukuthi zikhalale umsebenzi ngasikhathi sinye ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zazo. Lokhu kulandela inkuthazo evela kunhlanganiso yababalisi bemaphandleni RTUZ, yona ethi kufanele izisebenzi zonke zihlanganise amakhanda zitshengisele. Zisola umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube ngeviki ezayo ukuthi uyehluleka ukulungisa udaba lwezemali. Odokotela abasebenza ezibhedlela zikahulumende baphakathi kokukhalala umsebenzi njalo ezinye inhlanganiso zababalisi zithi aziyukuya ezikolo lapho zivulwa nxa uhulumende engakhuphulanga iholo lazo. Esinye sezikhalazo zezisebenzi ngesokuthi uhulumende abaholise ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU.
Siyabe vele sikhuluma nje esesikutsheliwe yilaba esibakhokhelayo kube esingathi ababumba leli bandla. Basebesitshelile ke ukuthi bafunani, singakubeka njani ke kuZulu kumbe kungaba kuhulumende kumbe kubaqhathi. Sizama ukukhoordinator ke izisebenzi zonke phakathi kwelizwe okugoqela ke amakeleke ama-students awe-informal economy. Sibona ke kuyi-mandate yethu njengeZCTU ukuthi sikhokhele. So siphakathi kwenkulumo ke labo abatshiyeneyo kuyibo ke izisebenzi zeCTU ezithi senze khonokho.
Nxa lingakwenza lokhu kungaba nini?
Besingakaze siphethe inkulumo. Besikhangela ukuthi njengoba sisaphakathi kodubo singaze sathatha ke isikhathi eside besibanga eside lokho sikukhuluma nje. Sikhangela ukuthi kube into engani iba effective. Abaningi basese kuholiday kumbe singathi ekuqaleni kaJanuary. Ekuqaleni kaJanuary sibona ukuthi abaningi bethu babengakaphenduki emsebenzini.
Sike samuzwa uhulumende sithi iningi lezisebenzi alikhandi imali yakwamanye amazwe. Ngakho lifuna uhulumende ayithathe ngapi njengoba layo engelayo.
Kanti ngesikhathi uhulumende esithi uzathexa ke abantu ngemali yangaphandle yelizwe, uzathi nxa eseyitholile ke leyo mali ayisebenziseni lani. Sibona ngathiwa yikukhuluma kobuntwana. Uhulumende weZimbabwe uke wabhadala ke izisebenzi zakhe ngemali yangaphandle kwelizwe. Wayeyikhande ngaphi ngaleso sikhathi? Ama-services achajiwayo nguhulumende achajiwa nge-forex. So kithi nje sibone ngani yize okuthiwo nguhulumende uthatha ngomunwe nje.
Lo mnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZCTU sixoxelaye esetsholotsho. Ku-Live Talk lamuhla sinika lina balaleli bethu ithuba lokutsho elikukhangelele ngomnyaka ozayo ka-2019 lokubingelela izihlobo labangane. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uhlangothi lwesibhedlela sempilo Central Hospital olubona ngokobelethiswa kwabesifazane abazithweleyo oluvele lubhekane lodubo lokusilela kwabodokotela solubanjwe ngamandla ngokukhalala umsebenzi kwawo. U-Anastasia Ndlovu sethulela okuningi ngalolu daba.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi ezibhedlela zikahulumende osekutshiye impilo zabaningi zisengozini. U-Acting Clinical Officer esibhedlela sempilo Central Hospital, uDokotela Xolani Ndlovu uthi isimo asimanga kahle kodwa benza konke okusemandleni akhe ekwelapheni abantu kanye lokubelethisa omama.
Esibhedlela sabomama ababelethayo, i-strike lesi esiyenzakalayo, siyasi-affecta okufana nalezinye izindawo esibhedlela, kodwa sihlanganisile odokotela ukuthi kungabi lesikhathi lapho i-maternity eyabingela dokotela okhangela omama ababelethayo. Hayi, inhlupho eziningi yizo zonezo ezokuthi odokotela balutshwana ukuthi bebone omama ababelethayo, bese kuhlangana lokuthi inani labo mama ababelethayo linenge ngenxa yokuthi ama services ematernity empilo a free awu umuntu akabhatali lutho kukanti ema clinic bayabhadala so sekusenza ukuthi abantu abanengi kulokuthi beqale be clinic bese be refer empilo uma kule problem sebecho bebuya straight empilo even kungama normal deliveries okwakhathesi esibhedlela siyamukela kakhulu abantu abayebe refeyiwe bevela kwezinye izibhedlela kumbe bevela emaklinikhi kumbe abantu esithi balama critical injuries kumbe ama critical conditions abadinga ukubonwa ngudokotela ngokuphangisa labo ababe buya bengekho bengarefeywanga njalo bengela critical condition bayacelwa ukuthi bebuyele emaklinikhi ye kule ngozi eyenzakeleyo e-cement siding duze le McDonald Bricks lapho kuwe khona ibhasi ama-report akhona kathesi athi kulabantu ababili abatshonileyo on the spot bese kusithi lapha empilo sireceive abalimeleyo abangu-17 okwakhathesi odokotela baphatheke ngokubabona ama-patient labo asebe admitiwe okwakhathesi ngabathathu
isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Elliot Nyoni uthi bayagulelwa kodwa bayazithengela imithi njalo eminye bayithenga ngedola lemelika
lapha empilweni amaphilisi siyazithengela kula mithi abathi ama-doctors asekustrike imali bafuna iyusa kumbe ama-runs i-bond note abasathathi so kumele i-government ibone iplani ukuthi kumbe ikhiphe i-point note kumbe yenze something better
umnumzana Yonasi Sigeza othwala abantu uthi ulusizi ngoba iningi labantu abathwalayo baphuma begula esibhedlela bayefela emakhaya
mina ngilosizi kakhulu ngendaba yokuthi abantu embathwalayo manxa kuthiwa badischargiwe uyabona ukuthi uthwale umuntu ozifileyo just because akulama-doctors then lathi kade sifuna ukuthi uhulumende elungise izinto yakhe ngendaba yama-doctors because udoctor impilo lo hulumende uyakwazi ukuthi i-situation yethu ayimanga kuhle imali ayikho izinto ziyadura so ukuthi thina siphile kakuhle kuyabe kuzinzimela last week yona le ngake ngathwala umdala wa-edisajwe lapha esiyinyathi from mpilo so kathesi kuthiwa namhlanje kuthiwa bavela mngcwaba ngendaba yokuthi vele kubuhlungu because into yakhona iyaphongukuyenziwa labantu abangazi umsebenzi wona ama-doctors ehlezi ezindaweni zayo instead yokuthi bephiwe izimali zabo la because i-situation manxa kuyikuthi iyabe inje ekhaya ziyabe zizibhedlela
isimo ezibhedlela simi kubi abantu abagulayo iningi labo liswele ukuhlolwa ngodokotela kuthi labo abakhona bandelwa ngumsebenzi okulakho ukuphazamisa isiphatho sezigulane odokotela baqhubekela phambili bekhalele umsebenzi bethi uhulumende kalungisise izikhalazo zabo andubana babuyele emsebenzini ngimele istudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Akubizwa ozwayo edolobheni leDallas esigabeni seTexas khonapha eMelika lapho okulomcimbi wamakholwa esiKristu wokubonga uSomandla ngabenzele khona ngomnyaka esesiwugqiba namhlanje bezicelela izibusiso ngomnyaka esiwusungula kusasa oka-2019 omunye wabaqoqela umbuthano obizwa ngokuthi iDallas Crossover Gala umfundisi Thabani Dube weHarvest International Church uchasisa ngawo kungxoxo lo Praxedis Jeremiah weStudio 7
Namhla silomcindo owe crossover 2019 uyabo khona phe Garland Harvest International Church siyabe silabane ngababe bekhuluma silo senior pastor wethu pastor Sundire uzabe chumayela silabo futhi u Reverend Chivaviro owahlabeli Ebenezer abanengi liyamaze ukhona apha uyabe chumayela njalo uyabe hlabela silo Lloyd Tevedzai usuke Canada uyabe lati futhi ntambama uzabe hlabela sile Harvest International Church Praise and Worship Team abaningi bayazi ngapha eDallas izabe ichumayela njalo
injongo yokwenza lo mcimbi
injongo yokwenza lo mcingo ngokuthi sizama ukuthi sibuthane njengamaZimbabweans sibanengi kakhulu ngapha eDallas sibonga uNkulunkulu ngokusigcina kwenzayo ku-2018 njalo sibe lokwazana labanye abangazani ngoba kulabantu ngapha abanengi eDallas abanye abazana abanye bayazana kodwa uma sibuthanisa abantu ngendawo enje sake sibona sithi kuyanceda abantu bayabonana
livele liyakwenza lokhu njengamaZimbabweans lingapha ngasemelika
sure siyenza imicindo lo every year sizama ukuthi siyenze something hlaka 31 sithi crossover na as Harvest National Church siyazama ukuthi sibuthanise abantu ama-church amaningi ngapha mhlaka 31 every year siyazama ukuthi senze umcindo lo and it's been successful so far for all the past years.
Ngizwa usithi linxuse njalo abavela eZimbabwe abafundisi kanye labaculi.
Yebo mam, sino mfundisi u Reverend Chiraviro suka eZimbabwe. I think he's based in South Africa now. Silo Bishop Chakara lai u based in South Africa.
Liyabela uchumayela ngaluphi ulimi?
Siyazama ukuthi sichumayele ngesikhiwa njalo ngesishona. Wasila abantu abaningi ngabe Zimbabwe. So lizabona ukuthi umuntu njengo Reverend Chibaviro ukhululekile uma ichumayela ngesishona. Then silabanye labo bazabe bachumayela ngesilungu. So sizabe sihlanganisa even ingoma ezizabe sihlatshelwa khonapho. Sizabe sihlanganisa isikhiwa lesishona.
Leli lisiko elilithatha ngapi?
Singathi thina uma ungakhangela kuBhayibheli into sibili eqakathekileyo ukuthi abantu abathandazayo bethole isikhathi sokuhlangana bebe ndawonye ngoba uNkulunkulu esimthandazayo uNkulunkulu oyedwa. So there is nothing that can stop us ukuthi sihlangane njengabantu even though we are from different denominations, different churches. Uma sikhangela mhlaka 31 injongo ngeyokubonga uNkulunkulu ukuthi wasigcina sonke umnyaka ngikanti ka-2018 njalo lo ukhangelela umnyaka ka-2019. So sinxusa abantu bonke ukuthi bebuye injongo yethu yona leyo ekuthi sibe ndawonye sibonge uNkulunkulu ngoba at times it looks like denominationalism get into our way whereby siyakhangela abantu sithi laba ngabe-Methodist laba ngabangaphi laba ngabe and sikhohlwa ukuthi into enkulu eqakathekileyo ngeyokuthi sithandaza uNkulunkulu oyedwa. So yikho saka siyenza into enjengaleyo ukuthi sihlangane sisendaweni.
Wenziwa ngaphi isikhathi bani njalo kungenwa ngemali kumbe akungenwa ngemali?
Kungenwa ngemali. Umuntu wonke uyanxuswa ukuthi ebuye namhla mhla ka-31 siyaqala ngo-8:00 PM Central Time. Siyabe siseGarland, Texas. Think we've been circulating ama-flyers lama-videos ku-social media. But uma ukhona ongafuna ukwazi more details, bayakwanisa ukusibamba ku-phone number 469-648-9797.
Lo ngumfundisi Thabani Dube owe-Harvest International Church yase-Dallas khonapha eMelika. Ke sizwe abalaleli be-Studio 7.
Ngifisela abantu baka Ward 3 wange West ekaChechete ama villages wonke ekaChechete village ivulindlela village ivukuzenzele village Mpumelelo village Imvuthu village Indlovu village wonke bafisela inhlala impilo ayenhle inhlala kahle izimtuthuko eziqhubekayo sihamba siyaphambili sikhamba njengabantu sibambene sisebenza ndawonye singumuntu wakwaChechete senza yonke into esiyenzayo sinokuthula. Ngiyabonga.
Yelo ke umlaleli we-Studio 7 silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.